So we zika disenda bagu VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-4 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
I-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sikunkinga mbidana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion.
Bekuluthuli kwabulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections ekhankasa abe-CCC bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZanu-PF lobabuchabango ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabango. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarket.
Ibandla leZanu-PF lona elenze umhlangano eCountry Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCountry Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi wasukume ngobuningi babo ukuya kuvota ngelanga lemhlaka-9.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kule yamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yama-passport ngokunye okwenziwe nguNcube ngeviki edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-toll gate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami i-budget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education at 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi ezi-social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sikunkinga mbidana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion. I-budget belile 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ubona njengani abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe i-tax leyana i-2% tax ibiza khithwa, kodwa khanya njengani ilokhu ikhona abantu bekhangele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi tax free threshold izakhwela ukwedlula i 750,000 uba ngonqulo akhuluma ngayo. So ngibona njengani kulabantu abangathabi le budget leto, kodwa uzaba labanye abazabona njengani ubabuncube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume, ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea yokuthi ube le wealth tax, ubuye lenye idea yokuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees ama roads anjenge Harare Bight Bridge. Kodwa abantu abaza bhadala ama toll gates uZulu ngibona njengani into le izabanzima ukuwamukela njengoba abantu bengela mali eningi.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yecubungula izenotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edale lephalamende lesisodwa esekhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadre Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey, amajono but Chris. Ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo. Sikhankasa ke okokugcina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023. Yey, izakhamizi zakobulawayo abayibo abanikazi benkokheli abayibo bakhetha inkokheli lezi. Basukumile ngobuningi babo at the signal ekhona ku ground. Ngeyokuthi sizanquba okulobudumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona makithi iyamangalisa phansi ku ground la, and abantu bakubulawa bazonde bagarunwa ngama illegal recourse ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa ezikhundleni, ubona ngani bazavota ngobuningi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9. Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZanu-PF lobabuChabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguChabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la, kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarket. Izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZanu-PF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengoko bulawayo lapha badobhi lutho, abazozi bedobhe lutho.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZanu-PF lalo libe lombuthano walo eCowdrey Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZanu-PF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eKhatu Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya kuvota ngelanga lemhla ka 9. Sinethemba ukuthi sikhangele unqoba, akukho okunye sikukhangele.
Lo-ke ngumnumzana Elfas Mashaba, ilunga lebandla leZanu-PF. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lwe-agritech luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3,000 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritech uMnumzana Zondani Mtshemwa wethule umbiko othi iziqindi zemangwe bulili magwanda kanye lematobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, eGwanda 628, kuthe matobo khona sekufe ezilikhulu elilamajumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu 147, einsiza 144, kuthe bedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amananila aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obetuma oyisakhamuzi seMathia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba seziziwa amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaTuma asekelwe ngusobhuku eMasholomushe eKwana North uMnumzana Lovemond Dlovu.
Lapha kuwadi 1 ngibona kuloduko lokufaka kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiyo zisuka zibe lodoti ngasizala iyehluleke bona iyehlule ukuthi ivuke inye yazala bese ife ungele thosi chitho lokona bese inye ezaba zimithi ngabese yiwa esavuki ngenxa yendlala njalo lamanzi asikho kulindawo amadamu sokugcola idaka ungazisithi ziyanathi inkomo zasuka zibanje zofuthi abantu bazilinde bazihambise lapho ngana kwakula daka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatsetseni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuba njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi la manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa
ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo. Mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sezithile.
Bale problem nje nxa kuyikuthi izulu alikho njengakhathesi sekumile besikhangelela izilimo zethu lezo ukuthi kumbe izulu liyakuna kwidamu lethu libe lamanzi sithelele sokuthile sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela hayi indlala inkulu la kungabantwana hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Thuma eMathiya yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Asihlupha manzi sikhala abanye abembombela laphetheya kumgwaqo kubugiyela kubumgoli dubu ibe sihlangana labo izikotsho zabo safa ezamanzi. Isikotsho seMathiya laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Inkomo sezibhalele emanzini idama liselamanzi.
UMnumzana Mtshemwa ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathebeleni South zidlule inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMathiya eKwana North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphe Iphandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa wenkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzo emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Uma manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngumazwi lapha eKhezi. Mhlaba ngiluhliza lolu daba lukaMthuli Ncube lokwengeza ilokuzani i-passport prize. Abantu bezimbabwe ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayo yonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula intengo yama-passport. Kuyikuncenza abantu lokho igazi, kuyikuncenza abantu beyizameka. Uhulumeni nje akayeke ukwehluleka, akayeke ukwehluleka encike ebantwini abayizamela ngokwengeza ilokho njani into engama-passport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu iy'limi, abantu baseZimbabwe sebezwele. Okungawukuthi ngabe bayehlise iprize yama-passport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka, abantu bekwazi ukuyozizamela ngaphandle. Manje bayenza umfinyelo ube wezi. Awungitsheleke kusho ukuthi kumnandi abantu uma bezodliwa zingwenya lapha e-Black Bridge bezozizamela ngoba phela i-passport ayisathatheki. Uma bezoshaja imali engaka emuntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza bani khona lokho? Liyahluleka izwe lethu. Siyami liyahluleka. Uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yethu, angancike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle, sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye epletini kunzima ukuthi uzokuthola uhleli kulelazwe. Hhayi bo, liyahluleka lezwe. Le phathi yezami leni iyahluleka ngempela. Kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga.
Studio 7, ngiyabingele. I-audio le ngicela ifike kuChabangu, ifike la kuphogeni wangkhona lo kubola. Zangatheni ukukhuluma into ezilengqondo, ukukhuluma amakhemiswane kuphela. Thina silinde ukuthi i-court ifike ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabangu lo, ukuthi uChabangu usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TPC kanjani. Uma kuthi ama-court asebenza ngendlela elungile, awukwazi ukuyahlakaza izano ngemithetho ngememba ye-TPC. Sicela ama-court ebe ngama-court izano ibe yizano. UChabangu lo phogeni laba balala bembe bayizitabana batabanana betshana bekhohlisana besihlukumeza sinzabo yaseZimbabwe bezenza ngathi bona bayakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabangu lo phogeni labo.
Bazali, bazali, bantwana, zihlobo, sikhonapha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka ukugcina abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni, kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungiswe ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silobunzima obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni, kanti kwenziwe iplane bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokhu elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizameni amanyathelo amatsha angathi singawazama njani ngalumuntu osesihluphile kuleli lizwe. Lezano yakhe, izano yakhe leyi eqinisa imhlambulo isomele entweni enzima bebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona stiniwe sikhathele. Asazi shua lokhu, angazi ukuthi lo muntu uchamisa simfuna ngene esihlalweni. Asibuse asenzele esikufunayo. Lowo sesicedele abantwana emazweni bayaphela, kakahambe aphume kuleli lizwe, asiyo walapha futhi lo muntu kahambe.
Linjani ku-Studio 7? Igama lami ngulason chuma ikuma enkayi South Consciousness inhlala ku ward 14 bengingikansila namu owaxakwa izilingo zezanu ukufakelwa i double candidate bengifuna ukukhuluma lami ku studio 7 kuba ngilanipelwe ibandla ngoba kulokutshona tshona lapha nalapho ungasiphuqedisisa kwezomba ngazo besicela ukuthi lathi samkeleke ku studio 7
sanibonani ekhaya sibonani ekhaya lapha lekhuluma noThepiso Magwayiva indaba eyamele eyokuthi khona manje ama passport asedula $200 iAmerica so imali le siyakwazi nathi ukuthi imali levele thina asinayo imali le engangayina le so into ekhona kahle kahle lapha sokuthi khona ngumthulisi Ncube ofake umthetho lo umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngofaka umthetho umlanikanga nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo njengona lo khona bathe khona iZimbabwe iZANU-PF izimele yona ayincedwa ngamanye ama-party khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifazi kambe kambe ithisela ogogo bethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini shoshua kanti basenzelani umona ongaka shoshua abantu bezanu kahle kahle basenzela umona onjani onjengawona lo shoshua
Studio 7 siyabingelela valani indaba zethu lizivale kutshiwe engavela amaZimbabwe amahle asebulawa eblawayo kumele bemqotshe vele bengamniki ivini u-1 uca kade sihlupheka leZANU-PF basibulala ngegugrawunda kunanto abasinika yona utshiwe engufunani ezotshelana amazimbabwesi eblawayo emqotsheni njengokade libamqotshile iZANU-PF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akunanto abasisiza ngayo siyahlupheka sisemazweni sihlupheka iZANU-PF vele lingamqotshe utshiwe engabengamvoteli utshiwe engahambani le-TCC kona panela ahamba kona hambani nayo libayangise la ubhugeni lolo kuzochabanga libayangise
hhayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakhele kube sile government impela iqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kwethu sekuzwakhele hhayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu mpela kodwa lapho esikhalela khona hhayi ungathi sikhatshana kakhulu ngoba laba abantu esikhala kiwo yiwo abantu abasitshontshelayo ngendlela esesikhale ngakhona kube nga ubusela benkomo sobunciphisa kube nga ubusela benkomo sebuyehlile kodwa stili kuyokwa kusibakwesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Thuma labo uzwa bekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu lezi abazitshontshayo lezi bethi ilizwe liright betsho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutha abantu bezanu-PF agcwele inyama zobusela njengalokhu sifuna ulamthondo wezanu-PF losindiso betshontsha inkomo zabantu abezanu-PF makhansila kambe ngubani umuntu ongavotela isela la lingavotelwa ngubani anti kusobalti abantu abakabavotelwanga labo iqiniso liyavela ukabavotelwanga abantu labo kambe ungavotela isela ukuthi lizokutshontshela inkomo zakho akekho umuntu wabavotelayo abantu labo evidence iyavela iqiniso liyavela iye kulivotela isela khansila lezanu-PF angu-2 shouthi kabaqali vele basiqedile inkomo zabantu abantu bayakhala ngobusela bona yiwo basiqeda inkomo abantu labo amakhansila wezanu-PF ayileli lihlazo ukuthi bavotelwa ngubani umuntu ovotela isela elezanu-PF ngubani ungalivotela napho sebetshontshela izulu sebetshontshela abantu and lezo nkomo zadliwa nguthiwenga isela futhi umkalakati omgulukhulu
sanibonani sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami iyibalwe bayizwe bonke abantu bakithi abezimbabwe engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalaba abavotela iZANU-PF naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa kambe ukuthi abananihloni yini bathi abantu bezimbabwe bayithatha ngayi $200 hayi izehluleki zabantu lezi
Studio 7 siyabonga eyisilusizi kakhulu ubona ibhajethi le ethulwe ngumthuli Ncube ithatha yonke sonke isizumbululo semali siyafaka kupresident kuthiwa president isofisi uthatha zonke izigidi zemali phezu kwemafia le abake bayithatha le gold mafia imali engaka bayoyithini ukuthi bephathe kakhulu yifazi ukuthi qeda abantu ngocele mbayi sasahlupheka kulela lizwe ngezanu bekele uthatha imali ebhajethi behambe beyothenga ukudla kubantu ezulalini isomiso singaka abantu abalakudla abalamithi ezibhedlela abalamigwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifuqela kupresident ngapha bayabona isomiso singaka ngabe bagubha amadamu nje ukuthi bazi ukuthi umnyaka uzawumala isini izulu amanzi azoma kumbe beqethise izihambe eziprojekthi lani awubheke manje ukuthi kwenzakalani uma kunje ngoba abantu abalakudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukuyanika osengezo thabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Kwezemelika, impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulokulwisana okwesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama-missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze-Israel. Kuthi kwele Palestine, amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezitshiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel lezeHamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impi le. Utabo Kancube weStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Stevenson Dlamini, njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impi le inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngokusedizeleke kuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi le iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokho ukuthi intala kwezethu akutshengisi ukubana impi asitho sithengisele sokubana impi ngabisisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kuyele kuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube nokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa masikhangela lapho abaxoxisana khona, olunye uhlangothi alitshengiseli ukufuna ukwamukela indlela elitsha ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha, lokho esikubonayo ukuthi intana kwezethu ivele kuyathelakala ngesikhathini, kodwa asiyo into eveza ukubana sekule kukhulumisana kwembetho. Ukukhulumisana kwembetho kuba khona nxa sekulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume, kodwa hayi ingasikhayela isisa inkulumo ezikhona phakathi kweHamas e-Israyeli. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwembetho.
Ye ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Africa, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithiya kuvele kube kulezinye izintatho ezivele ezilawuleni lethu. Ngikhala ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe kakhulu elizweni leSouth Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona kusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ye-Hamas, okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta elizweni le-South Africa. Njalo ngathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi, kuvele kuxinene kunjalo. Kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Into ingaba into leyenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israel ingaba ngenye yembangela, kodwa kuvele kulezinye imbangela nazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho. So kungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele, kodwa sivele samukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane nokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lize lakithi kule enyeni ebuyayo ingebangi lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqibene nje, kodwa impilo nayo ingaba lo mlandi, kodwa ingasi ibhangela enkulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKankasa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.